kana mshida kuti tumira tsamba mbozha
so kuizika desenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwezi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi yizithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intathelizindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi yizifiso nje zikathemba lo amukela. Nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko uNkosikazi Monica Motswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanye ama-secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela. Kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bayakwakha enxa izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela phanda laphana. Kakusebenzi. Vele ngabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezenxenyezi kuma-resettlement ukhangele ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubo Bhinga. Kuyini khona lokhu? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho, izifiso zika-amukela. Akulanto uhulumende lo angayenza. Phela ukwakha isikolo asikho kwakha imiduli yodwa. kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi kumele kutholakale ke lamanzi kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezinsuku ekufundeni kwabo kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bakuthatha ngapi konke khona lokhu bevele besehlula ikhonko okulutshwane okukhona asenze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg uzuthi hayi fakanini enye 40 kg kube yi-50 kg ngizawuthwala lokhu kayisifo lokhu uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo eziyindawo abantwana bahamba imango emide bachaba imifula kulamabholoho hayi angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa angiboni ukuphuma ulutho kulinto abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo uhulumende yala bantwana ngabo kulaba bantwana abalesibongo sikahulumende laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantwababo uhulumende lo uvele kalanhliziyo uhulumende lo kalanembeza uhulumende lo vele uyadelela uhulumende lo vele kalandaba labantu abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile Sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani liqoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjwela umkhuhlane selokhu uqhamuke enyakenye sebengu-133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lwalonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana lapho lenani eliphezulu labeZimbabwe abaphiphele khona ukuqhamuka kweCOVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okugoqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza iCOVID-19 isibona uhulumende abaningi benakakela kakhulu izalwane zazo kuthi yabo ukuza phandle kwenhlelo eziningi kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana mkhululi moyo yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo
isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi kuyisimo esihle kakhulu ngibona ngithwani nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu yakholo ukuthi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even lemigoqo ekhona yokuhambeni lapha ingasuka isusu ingasuswa nje sikwazi ukuthi sikhambe emakhaya kungela problem
umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19
mbona ntwa isimo sakhona sisinathi samanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu lemabhoda lapha mhlawumbe lohulumende wangapha eBotswana langale ekhaya mhlawumbe kuzaba lobubili wasazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esekhisimusi lesi sikhathi esizayo lesi ngoba isikhathi nesingu ujalo ba isikhathi singantu asibanzima kakhulu abantu nxa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Sibandala uthi wehla kwenani labantu abathola abele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekuselethele ithemba lokuphuma phandle lathi siyedinga amaphisiyophu ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19 uDr. Mkhomotsi Mathaba uvike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke sicela ukumbala oluhlaza okuqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bese kuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyana le iviki besekuhlatshwa abantu abaphose babe ngamathumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Intathelizindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edlileyo abemuli izihlobo nabangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye nelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Bangari mbiki kwa ndiri ni njini mkuma na mkuru iye ajizo mchezira asi kumu wata ito nila ya naya pane zini za tenge chi gazirisa mwuriyedu saka pane jese za tai ndaku gazirisa tai toti tungu tanga tapira kuna pita pita agaze ya nyayacho kutu chaura kutu apa mabupa funga ere apa mabupa funga ere anga ase mungu aipa madirectives uye ai upai mbuwa kana uweza kwa zenyu kuti mufunge apa nepapa muzo buda ni chino chimo ichete chakalaka saka wanza rasi ya ili raka kuisi
umnawa kika Banga umnumza na carpet Banga ute uBanga ube umuntu olothando njalo emanyanisa imuli
kwati wakati kwa testi kuti pita munhu akatibatanidza testi semhuri munhu wekuti aine rudo kune munhu wese mumhuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye munhu wekuti pese pane chanesa mumhuri aitraigazireza kana pane munhu waona kuti akandanisa munhu aigazireza
owasebenza lomuyi eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubashiyele ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga ethiwe ngumuyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye njalo wasebenza nobanka umnumzana Terence Antonio uthe intatha lezindaba labafundi balahlekelwe kakhulu.
Njengamina Harare Polytechnic ne Journalism Fraternity yes tinoti tarasikirwa negamba especially mu Journalism Fraternity babanga for your own information vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005 zvinova department vanga vamira kubva muna 2009 kusvika parina tikada kutarisa namba yevadzidzi vakafura mumaoko avabanga especially panhau dzekusepenyura hatigoni.
Abafundela ukuba zintatheli zindaba la kwezinye izinhlaka zezifundo eHarare Polytechnic babe ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe ngubanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando. Ubanga wasebenzela umsakazo Always Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America usukela ngomfuthi safari nje gxile ekulobeni zabakhubazekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona Act 5 njema signing off. Ubhubhe esele minyaka engamachumi amahlanu lasishiyagalombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Afrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kweleKenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso izwelela ilungelo loluntu egxile ekulondolozweni kombuso wentandokazini wedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwelemelika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazini Asia kodwa oseyisizalwane seMelika umAsian American, uWu unqobe ukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo. Abiwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha eMelika we-New Year's Eve Celebration. Umeya weNew York uMnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane ole-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengela gciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli wokugcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-FW de Klerk obhubhe ngeviki edlileyo. Intatheli zindaba edabuka kwele Ethiopia uSolan Kolli uthole umvuzo owe-Rory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane nodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni se-Tigray elizweni lakhe. Umvuzo owe-Rory Peck Award inikezwa intatheli zindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele.
umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akashiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuzathola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngurhulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
No, I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elithiwo yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le kulahlekile balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho. Ingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi bakusekela kakhulu lokho okuthiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxoshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema ele EFF.
Umnumzana Kretman Qwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu engama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba umAfrika kuchona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umAfrika wazela kuzokazi laseAfrika. Ubuso mangala ke mawubona abanye abaholi baseAfrika bezonda omnye umAfrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba phila kube umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha ukuthi babuya kobo Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala kumakhelwane kokuphela. Nele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivanta lezaphu lithi selivuke kwantshu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunengi abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga ngamanje, izaphu sile mnyaka yavuka. Izaphu iphume kuzanu ngo-2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo-29 saphuma sayenza i-Congress sike saphathelela ukhetho ngo-2013 nango-2018 ibonakele izaphu iphatheka ukhetho. Okwenzakala ekhathesi yokuthi sibone izaphu isiba le-Congress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha, i-Congress ngama-internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli, into yenzakala every 5 years. So hayi khathesi sikhethile-ke ubuholi obutsha, yikho sokungantoko zaphu uvuke kutsha. Lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo-2019. So besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi ye-constitution he was the most senior person kuzaphu. Kodwa kuze sikulungise lokhu sikuhambise ngendlela sesivela ku-Congress.
Siyabona sibili ukuthi seliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali. Singathi imali lithethwa ngapho ukuze thi lilungise iy'hlelo zenu.
Izaphu lakudala lakudala from ifonywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo. Yibo kade bekhipha izimali, abanye bethengisa inkukhu, abanye bethengisa imbuzi, lamabele beyisekela. Lakhathesi sisekelwa njalo, abalandeli bethu bayakhipha amadola, amabhondi, amarandi besekela inhlelo zebandla laba abalithandayo.
Kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le-MRP kanti ngaphi sonke lesi sikhathi?
Okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela nabalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu. Wangena ekumanyaneni lebandla lezano. Lokhu kungena singakungenela ukuthi siyafuna kumbe siyafisa, kodwa siphoqwa isimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa. Ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezano. Ngenxa yalokho saphuma. Nxa sesiphuma ngo-2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale, ngoba siphuma silamanxeba, amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugura hundi. Sesokuyithuba lokulalelika esikhale siphumule. Okwesibili, nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khonale kondoda uqina ekade sibambane labo basala. Sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele phakathi. 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu babuDabengwa osiwatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So kanye ikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana naye uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye. Kodwa okwakhathesi azikakhangeleli inkazato, azikakhangeleli ilima, azikakhangeleli ukusebenzisana nabanye, ngoba sisangena ku-ground sivakatshele abantu bakithi, abanye abasebathiya uzaphu, abanye abangakaze bamjoyini, ukuthi kababuye sakhenini ibandla lethu.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intatheli zindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.